Soku isika tisendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Hola amukela ngenjabulo enkulu ku Studio 7 ngolesithathu mhla ka 10 Mbibi 2021 uPresident Jeremiah. Endabeni zethu lamhlanje. Umkankaso wokuhlaba abantu ijekiseni ye-COVID-19 Sinopharm vaccine yokuzivikela ukuthelelwa yi-coronavirus uqhubekela phambili emadolobheni wonke aseZimbabwe okugoqela koBulawayo.
Sicela ukuthi kube lokucaca ukuthi i-vaccine abantu bayathatha yini kumbe abathathi. Njalo sicela ukuba kwazi ukuthi bakuhambisa njani ngodaba lolu lwe-vaccine. Ngoba abantu abaningi bangani bayesaba ukuhlaba le-vaccine. Ngemva kwezinto ezithize ezike zakhulunywa ngayo okuhle lokubi.
Uhulumende uxwayiswa ukubana aphume le ndlela ezicacileyo njalo ezimgceke emsebenzini wokuthenga ijekiseni yokuzivikela kumkhuhlane eye-COVID-19 vaccine. Uhulumende weSouth Africa usekhethe ikomiti ezahlolisisa zonke incwadi zokuba selizweni eziphiwe izizalwane zakwamanye amazwe okugoqela abeZimbabwe kusukisela ngo-2004. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Inani labafunyenwe bele-COVID-19 lababulawa ligciwane leli liqhubekela phambili lisehla eZimbabwe kumaviki asanda kwedlula. Kunje kufunyenwe abangamashumi edlula amathathu 32 belalo labulala ababili ngasikhathi sinye. Njengawo wonke amadolobho elizweni, umkhankaso wokuhlaba abantu ijekiseni e-COVID-19 Sinopharm vaccine yokuzivikela ukuthelelwa i-coronavirus uqhubekela phambili koBulawayo. Lolu hlelo luqhutshwa emakilinika amane agoqela iMaqhawe Clinic, eMakhandeni, leprincess Margaret kanye lesibhedlela sempilo. Ngokutshona kosuku lwayizolo bese kuhlatshwe abantu abazinkulungwane ezine 4,000. UBathabile Masuku sethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Ekuqhubekeni kohlelo lokuhlaba izisebenzi eziqakathekileyo eZimbabwe, ijekiseni ye-Sinopharm vaccine evikela kumkhuhlane we-COVID-19, abantu abakhangelelwe ukuba sebehlatshiwe bagoqela izisebenzi zempilakahle, intatheli zindaba, amalunga edale lePhalamende, izisebenzi zeZimbabwe Revenue Authority iZimra kanye labemthethwandaba. Umnumzana Sabelo Lunga umongi uthi ubona kulicebo elihle ukuthi bahlatshwe emaklinika aseduzane labo.
Lokhu ukuthi uhlelo solutholakala emaklinika aseduzane kuhle kakhulu ngoba akufanani lokuqala lokuyana ukuthi ababehlaba abantu bebehamba bebhode emaklinika. Khathesi susazi ukuthi uza kuqonda ngaphi, njalo alusokeli ukukhuthe uhlelo ngoba nguye abuzikhethela ukuthi uyehlaba nini ngaphi. Njalo umuntu ulaso esikhathi sokuthi ecabangisise ebone ukuthi uyafuna na ukuhlatshwa kumbe cha, hathi ukuthi nqa bengabuya sebengani bamjuma secine ehlatshwa engazange ecabangisise. Khathesi umuntu lesikhathi sokuthi ecabangisise azikhethele.
Umnumzana Anthony Majongosi, umgcini sihlalo wenhlanganiso yabongi eZimbabwe Nurses Association iZina, uthi isinqumo esithethwe yiCouncil sihle.
Ama local clinics lapha koBulawayo bayahlaba bayenza kuba ama centers ekuhlatsha kungcono lokuyana ukuthi vele kuzonceda ukuthi abantu abaningi vele bayahamba ama clinics ukuthi balatshwe. So bazobona ama youth workers ahlatshwa i-vaccine leye kuzobangela ukuthi labo vele ukuthi i-vaccine seyifikele ukuthi bahlatshwe bazokwanisa ukuthi bahlatshwe lindawo ukuthi bayakwazi ukuthi bawonile ama youth workers ahlatshwe. Hayi, siyabonga nalokho. Singenza njalo abantu kumbe futhi bazofunda ukuthi i-vaccine leyana iyanceda njani.
UDokotela Mthabisi Bebe uchasisa indlela lolu hlelo oluqhutshwa ngayo.
I-vaccination program yaqalisa About 3 weeks ago, the Minister of Health and Engoye Njalo, the Vice President, General Chiwenga, is vaccinated. Siloko siku phase 1, stage 1, ye vaccination. Lapho sivaccinate khona odokotela, amanesi, nomuntu wonke nje osebenza esibhedlela, lokuthi ama frontline workers, lama police, lama soldier, siya vaccinate okwakhathesi. Sizangena ku stage 2 lapho sivaccinate njalo ke abantu abadala abalemkhuhlane etshiyeneyo. Singaqeda lapho sesivaccinate uZulu wonke. Ngakho ke abantu kumele bemelele isikhathi sabo ukuthi bavaccinate, kasi vaccinateweni sizivikele emkhuhlaneni we-coronavirus.
Unkosikazi Sichelesile Mahlangu olilunga ledale lePhalamende uthi indawo ezine kobulawayo ezihlaba iJackseni le azeneli.
Uhulumende kufanele ukukhangela ukuthi kulabanye abantu abangenelisiyo ukuthi bayefaka kulezo ndawo. Benyenye singaba lesicelo sokuthi nxa kusenzakala ngabe bayafaka kuma local clinics onke. Ngoba ngibona ngani ama local clinics akhona at what level akula wadi engala i local clinic. Ngoba kubalulekile kakhulu ukuthi abantu bahlabe ivaccine le ukwenzela ukuthi bavikeleke emkhuhlaneni we-COVID-19. Ukuthi ngakwenzakala khonokho esikusho ukuthi akube uma wards wonke ongu-29 ukwenzela ukuthi wangona wonke umuntu enelise ukuthi ayefinyelela kuleyo ndawo ozizwa ekhululekile ngoba akufoselwa umuntu.
Umqondisi wezempilakahle kukhansili yakobulawayo uDokotela Edwin Sibanda utshele iStudio 7 ukuba ubulawayo wabelwe amajekiseni azinkulungwane ezilitshumi lantathu lamakhulu amabili i-13,200 nguhulumende. Ijekiseni le ihlatshwa kabili okutsho ukuba kobulawayo kumele kuhlatshwe abantu abazinkulungwane eziyisithupha lamakhulu ayisithupha i-6,600 kodwa kuphela usuku lwayizolo bese kuhlatshwe abantu abedlula inkulungwane ezine i-4,000. Izisebenzi zempilakahle sezamukele isinqumo sokuba lamaklinika ahlabe ijekiseni e-COVID-19 sebethe lokhu sokubenza benelise ukuzihambela kulezi indawo ngemva kokucabangisisa kuhle ngesinqumo abasithathayo. Njalo sekulula kibo ngoba kuzindawo abangazifinyelela eduze lalapho abahlala khona. Ngimele Studio 7 iwobulawayo, ngingubathabile Masuku.
Uhulumende uxwayiswa ukubana aphume lendlela ezicacileyo njalo ezimgceke emsebenzini wokuthenga ijekiseni yokuzivikela kumkhuhlane eye-COVID-19 vaccine. Le nkuthazo iza ngesikhathi uhulumende eseveze ukubana amankampani azimeleyo lawo asevunyelwa ukubana azithengele amajekiseni lawa. Intetheli zindaba yethu uMavis Gama usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Uhulumende wethule umbiko othi ilizwe selingene kuhlandla lesibili lokuhlaba abantu ijekiseni yokuzivikela ku-COVID-19 okulihlandla eligoqela abafundisa ezikolo zemfundo yaphezulu zamakoliji lemayunivesithi kanye lababalisi bezikolo zemfundo ye-primary le-secondary. Ingcwethi kwezempilakahle uDokotela Henry Madzorera owake waba ngumphathintambo wezempilakahle ngesikhathi sikahulumende womanyano uthi kumelela umsebenzi uphathwe ngonanzelelo.
Not providing information is breeding ground for corruption. For example, if they don't tell us how much they are paying for the vaccine,
khona ukuthi abantu basemnyameni ngokwenzakalayo kudala izilingo zenkohlakalo. Umzekeliso kunjengokuthi nxa bengasitshela ukuthi bawuthenga malini lowo muthi khona manje kwenza abe khona amathuba okuqhuba imisebenzi yenkohlakalo.
Isikhulumeli sebandla le-People's Democratic Party, PDP, umnumzana Ngqobizitha Khumalo, ukhuthaza ukusebenzisana kwazo zonke inhlangothi zempilo.
Sihlale ndawonye sibe lathi le common approach kunto ezinje kwenze ukuthi nxa siba lesinqumo sethu sihlimanyane kuso kungabi lalowana ozathiwa khona lo uyaphambanisa lo uphume esibayeni zabanye.
Intatheli zindaba esebenza izimele uThafazwa Jikandiwa ugcizelela amazwi kaKhumalo.
Sicela ukuthi kube lokucaca ukuthi ivaccine abantu bayathatha yini kumbe abathathi. Njalo sicela ukuba kwazi ukuthi bakuhambisa njani ngodaba lolu lwevaccine. Ngoba abantu abaningi bebangani bayesaba ukuhlaba le ivaccine ngemva kwezinto ezithize ezike zakhulunywa ngayo, okuhle lokubi. So besicela ukuthi uhulumende asicacisele kundaba le vaccine ukuthi kuhambiswa njani. Thina njengama-citizens sifuna ukuba kwazi ukuthi vaccine abantu bayathatha kumbe abathathi, bengathuliseli.
esethula umbiko wakhe wamaviki wonke kuntatheli zindaba ngemva komhlangano wedale labaphathi ntambo ele cabinet. Umphathi ntambo wezokukhitshwa kwemibiko unkosikazi Monica Mtshwangwa uthi uhulumende uthethele linyathelo ngemva kwenhlolisiso enkulu kanye lokukhulumisana labamankampani asebenza ezimele.
The National Vaccine Procurement Fund will procure on behalf of the
imali ezizongeniswa kulesi sikhwama se-National Vaccine Procurement Fund yizo ezizosetshenziswa ukuthengela abamankampani asebenza ezimele la kumbe inhlanganiso imithi kulandelwa iziqondiso ezikhona ekwenzeni lokho. Ukuze isebenze kakuhle limithi izalondolozwa endaweni ye-Central Vaccine Stores phansi kwabogatsha lwabezempila kahle lokulondolozwa kwabantwana kulandelwa iziqondiso zokugcinwa kwemithi endaweni eqanda ngokufaneleyo ze-National Cold Chain Guidelines.
Njengohulumende Umthwangwa uthi abamankampani lenhlanganiso ezizimeleyo bezokwanelisa ukuthenga leyo mithi ngokusebenzisana laye uhulumende befaka imali zabo esikhwameni se-National Vaccine Procurement Fund esizolondolozwa ngabogatsha lwezemali abayibo njalo abazothenga leyo mithi. Uveze njalo ukuba abohlangothi olubona ngokungena kwemithi elizweni olwe-Medicines Control Authority of Zimbabwe sebevumele ukusetshenziswa kwemithi ethi owe-Sinopharm le-Sinovac yakwele China, owe-Covaxin wase-India kanye lowe Sputnik V waseRussia. Kumaviki amabili edluleyo uhulumende uphawule ngokusemthethweni uhlelo lokuhlaba amajekiseni kulabo abasebenzisana lozulu kakhulu ama-frontline workers ngemva kokuthola isipho samakhulu amabili enkulungwane zamajekiseni 200,000 umuthi we-Sinopharm ovele kwele-China. Ingcwethi ezibona ngezamalungelo oluntu kanye lenhlanganiso ezizimeleyo zithi iyabukeka imizamo eyenziwa nguhulumende ukumelana lobhubhane lolu kodwa kumele akwenze ngonanzelelo ngoba iziphathamandla zakhe zivame ukuthola ithuba lokuphatheka kumkhuba omubi wenkohlakalo. Kunje abomanyano wenhlanganiso ezisebenzisana labesifazane owe-Women's Coalition of Zimbabwe basanda kumkhuthaza uhulumende kunsukwana isanda kwedlula ukuba enze zibe khona indlela ezizokwenqabela imisebenzi yenkohlakalo lapho esevumela abakuhlangothi lwabasebenza bezimele ukuthenga limithi ye-COVID-19. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingu-Mavis Gama.
Abantu abaningi sebelolwazi olujulileyo ngomkhuhlane we-COVID-19 owaqhamuka edolobheni le-Wuhan kwele-China ekupheleni komnyaka ka-2019 wamemetheka emhlabeni wonke jikelele. UGibbs Dube usethulela lolu daba.
Kusasa kugqitshwa umnyaka selokhu inhlanganiso ebona ngezempilakahle e-World Health Organization yethula isinqumo sokuthi i-COVID-19 umkhuhlane oyesabekayo ozomemetheka emhlabeni wonke jikelele. Kukhanya engani abantu abaningi eZimbabwe lakwamanye amazwe sebezazi indlela zokuzivikela kumkhuhlane lo loba kule miguqo eminingi eyokwenza lokhu. Umnumzana Ambrose Sibindi okunhlanganiso yezakhamizi ebulawayo Progressive Residents Association uthi sebelandela iziqondiso zohlelo lokuvimba ukumemetheka kwegciwane le-COVID-19.
Abantu bathe beqalisa bakhanya ngathi abakuzwisisi kodwa thina sebekuzwisisa. Abantu sebehlonipha izihlonipho zakhona zokuthi bahambe bevale ama-mask lanxa kulabalotshana abangakakuzwisisi. Kodwa singakutshela ukuthi nxa sinanzelela impilo yabantu yezakhamizi lo mkhuhlane uphambanise kakhulu impilo zabo ikakhulu ngapha kwezokuphila. Ngoba zananzela amabhizinisi amancane avaliwe ngenxa ama-lockdown abengena ephuma angena aphume. Kodwa ke lanxa kunjalo abantu ngathi hayi bakwemukeli sokuyisa isikhathi sakhona sokubana baphile ngaleyo ndlela.
Umfundisi Raphael Mthombeni ohlala eDallas, Texas kwelemelika uthi abantu bayalandela iziqondiso zokuvikela uzulu ukuba engathaphi umkhuhlane we-COVID-19 loba kunabanye abangafuni ukuvala amakhala nxa besendaweni egcwala uzulu.
Kube into emangalisayo sibili kakhulu ngoba okwandileyo ukuthi amazwe la anothileyo abe yiwo akhanya engahluthwa izinto lezi abe yiwo abazama ukuthi babuye la majekiseni lawo bese behla bathengisele kumbe banike labo amazwe la angela notho enkulu. Kodwa ke kukhanya ngathi kutshaye wona sibili kakhulu, kakhulu kakhulu sibili. Abanye bebesitsho nje khona lapha besithi bona abantu abafileyo nge COVID-19 badlula khatshana ababulawa yi-AIDS.
Sokuhluzwe amajekiseni atshiyeneyo akuqela e-Pfizer, AstraZeneca, Sinopharm, Moderna, Sputnik lamanye ukwenzela ukuvimba ukumemetheka kwegciwane le-COVID-19. Umnumzana Bekuthemba Kuthe ohlala entaba zinduna uthi ngaleqiniso lejekiseni ye-Sinopharm iyahluzwa kwele-China yanikwa ele-Zimbabwe.
Leli jekiseni asizwanga ukuthi lapha ekhaya balihlolile yini ukuthi liyancedisa yini uhlobo lomkhuhlane lo we-coronavirus entsha etholakala e-South Africa njengobana bethi lo mkhuhlane usungenile lapha. Asikwazi ukuthi iyancedisa yini kumbe kuphongwenza nje kuphela izaba lokuthi kuthiwa abantu bahlabile kungalalutho olwenzakalayo.
Kodwa unkosikazi Nokuthula Sibanda ohlala eTsholotsho uthi kumele abantu bahlatshwe amajekiseni okuvimba ukumemetheka kwegciwane le-COVID-19.
Ivaccine leyi ayibulali.
UDokotela Ruth Labode okukomiti yezempilakahle edale lephalamende uthi akhathekile amajekiseni okuvimba i-COVID-19.
Sukumani liye-vaccinatwa ngoba i-COVID iyabulala. Yabulala uminista wenu ngubani?
Lokhu kusekelwa ngosicamfundo Solwayo Ngwenya osebenza eMpilo Hospital.
Kwenzela ukuthi ubhubhane lolu silunqobe kumele senze khona lokho okuthiwa yi-social distancing esingayenza kungaba kuyimasi lockdown yomhlaba jikelele ngesikhathi sinye kuphinde kuvaccinate abantu, yikho kuzasinceda kulolu bhubhane.
Isibhedlela se-Johns Hopkins University sibika ukuba sokulabantu abedlula izigidi ezilikhulu 117 million asebehlolwe batholakala bele-COVID-19 kwabhubha abedlula izigidi ezimbili lengxenye 2.6 million emhlabeni wonke jikelele. Ngimele iStudio 7 iseMaryland noKip Stube.
Amapolisa adubule amalunga ebandla lemthwakazi Republic Party MRP amahlanu akade ejengisela phandle kwenkamba yebulawayo Central Police namhla ekuseni. Amalunga la abikwa abijengisela kulandela ukulandwa ngamapolisa ahlomileyo okwenziwe umkhokheli wabo uMnumzana Mqondisi Moyo izolo phakathi kwamabili. Umoyo ubikwa ubengekho emzini wakhe ugcine uqhamuka udlakela lapho amanye amalunga e-MRP abikwa abesijikijela amatshe enkambeni njalo ichisa amathaya ezimota kwabotshwa abalishumi. UChris Gande we-Studio 7 uxoxe lo Moyo othi amapholisa amethesa icala lokushaya abanye babo indaba zinduna ngumvulo.
Engakutshela umhlaba kathesi lalapho engikhona emgodini wami ukuthi bengikhona endlini phakathi, asikuthi bengekho. Ngathula zwi, nganganyakazi. Kodwa-ke bazama yonke imizamo, I think bathethe imizuzu engaba ngamashumi amathathu kusiya kwemine lanhlanu 45 minutes bemile bememeza begudluza iminyango beqoqoda emawindini bekhanyisa ngetorch. Kwathi ngemva kwalokho baphuma-ke bahamba. Kanti umakhelwane usebazwile Nhlanhla ule number yabanye abe-security yami wahle wabafonela. Ngasikhathana i-security yami of about 6 members bese befikile, yibo abafike bangikhipha endlini. Okusidanisileyo kumbe okusimangisileyo ukuthi la madoda enhlanganiso yami ye-security sebefikile, omunye wabo ureceive ucingo lokuthi endlini yakhe sebefikile, but Nhlanhla laye ubengekho endlini ngaleso sikhathi. Sathi yebo sikubonile lowo unqobantonga, bamdinga endlini yangibo yena ulalapha ahlala khona. Sathi yebo sikubonile ekuseni, sasesithole enye report yokuthi baye bafuza endlini kaChelimani wabatsha uMongameli Mlotshwa. Laye Inhlanhla kahlala endlini yangibo, uhlala lapha ahlala khona.
Kati manje labo kade betshengisela phandle kwenkamba yamapholisa e-Central bebengazi na ukuthi awubotshwanga.
Ngiyabonga baba Gande. Yes, amalunga ebandla lethu njengakhona ukuthi indaba bese spreadile ukuthi angibonakali bathethe ithuba lokuthi baye emapholiseni kakhulu bebesiyabuza ukuthi kanti vele okwenza ndingwe ebusuku yikuyini kanti isikhathi esiningi amaphoyisa lawo ukuthi nxa imbopha athi siyakucela e-central lapha buya namhlanje akade sokutshintshile kuyini ukubuya kwabe kusuku it had nothing to do with them wanting to arrest me but angicabanga ukuthi bekulokwenza lokuthi they wanted to kidnap me or they wanted to kill me so such people are not trusted because baningi asebanyamalalayo babulawa yi-same regime it's so sad that njengoba ngikhuluma lawe my lawyer is from e-central kathesi ukuyakhangela laba ababotshiweyo bayatsho ukuthi badinga mina lo Patron Mcaba basidingela okwenzakala entaba zinduna bathi satshaya amapholisa ngiyahleka ukuthi mina ngitshaya amapholisa ngaziphi izandla
lo bekumuntu umzana mqondisi moyo umkhokeli webandla lemthokazi Republic Party ubexoxwa ecingweni le-Studio 7 esendaweni engaziwayo imizamo yokuzwa imibono wamapholisa ngalolu daba yehlule njengoba bebengadobi ucingo njalo bengaphenduli umlayo othunyelwe yi-Studio 7 ku-WhatsApp. Live talk lamhlanje uhlelo Diaspora Forums khangela kwenziwa izizalwane zeZimbabwe esezihlala kwamanye amazwe. Sikhangele kwezivela kwamanye amazwe ngamafishane.
Ukhulumende weTunisia uthi kubhubhe abantu abangamachumi amathathu lasishiyagalolunye 39 abavela kwamanye amazwe ngemva kokucwila kwesikebhe sabo ngolwesibili bezama ukuchapha ulwandle lweMediterranean besiya esihlengeni seLampedusa e-Italy. Kuhlengwe abafika phose amakhulu amabili i-165. Idale lePhalamende yeMelika eleThe House elikhokhelwa ngamalunga amaningi awamaDemocrats livumele umthetho wokukhuthaza abamela amalungelo ezisebenzi kulandela ukwehluleka kwawo emthethwandaba eminyakeni edluleyo kodwa kungenzeka ukuthi kwehlule ukuthi ube ngumthetho njengoba idale le-Senate lapho okulamalunga amaningi awama-Republicans lingasoze liwuvotele.
Uhulumende weSouth Africa usekhethe ikomiti ezahlolisisa zonke izincwadi zokuba selizweni ezaphiwa izizalwane zakamanye amazwe ukugoqela abeZimbabwe kusukisela ngomnyaka 2004. Le komiti ikhethwe lugajalo indaba zasekhaya kweSouth Africa njalo isihle yaqala lomsebenzi. UThuso Khumalo usipha lolu daba eseJohannesburg kweSouth Africa.
Umphathi ntambo ogatsha lwendaba sasekhaya umnumzana Aaron Mtswaledi uthi lokhu bakwenze ngemva kokunanzelela ukuthi seziningi izehlakalo ezivela obala zabantu abalencwadi lezi esemthethweni kodwa abazithole ngudlu. Uthi amapermits la azahlolisiswa abalisa ama-permanent resident permits, corporate visas, business visas, critical skills visas, retired persons visas, citizenship by naturalization visas la master visas. Uthi le committee iphiwe inyanga ezintathu ukuthi yethule umbiko wayo wakuqala ngalokho eyabisi kwenzile.
There will be repercussions on officials within the permitting section.
Iziphatha amandla ezikhiphe amaphemithi la ngudlu lalabo abawathole ngudlu bonke bazawukhomba olotshwala.
Any regular document will follow the Immigration Act to retrieve the documents from such person.
Lobanje kwele South Africa bebaningi abeZimbabwe abaselizweni ngokungekho emthethweni baningi njalo abangena elizweni besebenzisa amapermits la abaliweyo. Umgcini ihlalo enhlanganiso yeZimbabwe Community in South Africa umnumzana Ngqabutho Mabhena uthi bayayemukela lenhlolisiso njalo bakhuthaza ukuthi kungahlukunyezwa labo abalencwadi abazithole ngokusemthethweni.
Siyakwazi ukuyafika abantu abafika 200,000 abathola ama special permit. Labo bantu kabakho phakathi kwalolu phenyo yikho sicela ukuthi abantu bengethungi kodwa ke labo abathola ama permit ngendlela engekho emthethweni mhlawumbe abanye ababhadala izimali kuzikhulu zeminyango wangaphakathi kuzenzekala ukuthi amapemiti lawo adajulwe. Kungenzeka futhi ukuthi abantu abanjalo bengasavunyelwa ukuthi ba-applyele amapemiti.
Yesikhulume senkosi yakwaMthokazi kulelani lobhengula Khumalo, umnumzana Bonman Khumalo uthi baphakathi kokuhlela umhlangano lomqondisi wogatsha lwendaba zasekhaya befuna ukuzwisisa kabanzi ngalolu daba, ngoba sekukaningi kutholakala ukuthi inhlolisiso eziningi zalolu gatsha zigcina sezingathi zihlose ukuzingela abantu beZimbabwe.
Asikwazi ukuthi kanti impilo isingeyani, ngoba thina isiphatho endlela esiphethwe ngakhona njengoba ngitsho songani singama-foreign edlula ama-foreigner. Kanti obabamkhulu balilwela leli lizwe. Ukuthi abelungu bafaka kuphi ibhoda asifuna ukuzingelwa ongathi ukhona esikutshontshileyo, hhayi. Ungazwathola lolu cingo luyafakwa khona le Bite Bridge. Sifuna ke sibuze ukuthi kanti kwenze njani.
Abanye balensolo yokuthi kuzathiwani ngemali ezakhitshwa yilabo abathola lezi ncwadi nkulu, ngoba phela bazithola kuziphathamandla zalolu gatsha lwendaba zasekhaya. Iningi lamaphemithi ensithala ahlawulelwa imali ephakathi kwe-10,000 kusiya ku-15,000 rand. Kodwa-ke lolu gatsha luthi ababhadala lezo mali babesazi ukuthi bephula umthetho. Melesulo 7 Johannesburg kwele South Africa, nginguThuso Khumalo.
Ele Botswana selamukele amajekiseni awokuqala okulwisana nalo mkhuhlane owe-COVID-19 vaccine. Afike ngolwesibili evela kwele India. Ele Botswana lithole amajekiseni angaba zinkulungwane ezingamashumi amathathu, 30,000, azaqala ukuhlatshwa abeBotswana kanye labokuza abagoqela abeZimbabwe. Intethelezindaba yeStudio 7 umqondisi Dube uqoxele oludaba eseHaveron kwele Botswana.
I-indizamtshina ebithwele umuthi we-COVID Shield ovela kwele India ifike edolobheni leGauteng ngolwesibili. Kube kule njabulo ngokufika komuthi lo, noma nje inani lembodlela liphansi, amanye amajekiseni akhangelwe lokufika emalangeni alandelayo. Ukufika komuthi lo kunikeza ithemba kwabeBotswana kanye labeZimbabwe bona asebebone inani eliningi labanye babo belahlekelwa ngumphefumulo ngenxa ye-COVID-19. Umsekeli kamongameli kwele Botswana umnumzana Slamba Tshogane uthi leli linyathelo lakuqala ukwamukela imithi eminingi ezayo yokulwisana legciwane le-COVID-19.
We are still waiting for more to come in 2 weeks' time. And even more
silinde enye imithi ukuthi ifike emalangeni azayo. Kuzabe kuyimihlobo yemithi etshiyeneyo. Lokhu kuqala njengoba besitsho uhambo lude kuqala unyawo lokuqala.
A journey of 1,000 miles starts with a step. So this is the first step.
Umuthi we-COVID Shield ufika ngesikhathi leBotswana lisenzekeni yokulwisana lomkhuhlane we-COVID-19 wona osumemetheke okwamagama. Uhulumende utshelwe ngamathi ngendlela egcwane leli elilumathe njengomlilo weganga ngemva kwekhefu lekhisimusi selibulele abadlula amakhulu amane i-413 ngesikhathi esifitshane. AbeZimbabwe labo basele bebambiwa ngaphansi ngendlela egcwane leli elimemetheka ngalo kweleBotswana selithethe imphefumulo embalwa yabanye babo. Umnumzana Stanley Ncube esinye isizalwane se Zimbabwe esihlale eGauteng uthi kuyancomeka ukuthi umuthi we-COVID-19 usuze wafika.
Siyamukela iindaba ezijabulisayo kakhulu ukuze ukuthi ilizwe leBotswana seliyamukele i-vaccine. Njalo into emnandi ukuthi uhulumende usesitshelile wamemezela ukuthi uzasinika sonke i-vaccine kungakhathalekile ukuthi siphuma kuliphi ilizwe. Ngoba into ebuhlungu ukuthi abantu bakithi abaningi baphelile bakithi. Baphelile abantu abaningi bahlala bebodwa, umuntu uyagcine etshona eyedwa endlini. Kuze kuthi omakhelwane wazi bakhuluma ukuthi hayi kulo muntu weZimbabwe akithi ofele lapha. Yikho-ke kade sikule themba sibili, ngoba lanxa ebuyile amavaccine amalutshwana, kodwa siyakwazi ukuthi uhulumeni ubhizi uzasinika lawo mavaccine nxa angatholakala.
Uhulumende weBotswana uthi ulinde ezinye indizamtshina ezafika emalangeni alandelayo ziletha eminye imithi kungamajekiseni afika inkulungwane ezingamakhulu i-100,000 emavikini amabili alandelayo. IBotswana ibika uba izasebenzisa imihlobo etshiyene yamajekiseni e-COVID-19 egoqela alungiswa ngenkampani ye-Pfizer, Johnson and Johnson kanye le-AstraZeneca. EleBotswana libhekane lesimo se-COVID-19 esiqonga ongela mkhawulo sekutholakale abantu abadlula inkulungwane ezingamashumi amathathu, i-32,912 belo mkhuhlane lo. Ngingumqondisi Dube oyindaba ze-Studio 7 ngiseHaveron kweleBotswana.
Silugqiba-ke lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo ngu-Praxedes Jeremiah. Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.